Lokho kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqinise iziqondiso eze lockdown ngokwalela abantu ukuhamba-hamba phakathi kwehola lesithupha ntambama kusiya ngehola lesithupha ekuseni, i-curfew ka-6 PM kusiya ku-6 AM. Iningi lithi selibanjwa ngamandla ukwephula iziqondiso ze-curfew lezo ngoba nxa bezahamba ngenyawo ukuthi bafinyelele isikhathi somsebenzi kuzamele bavuke baqale ukuhamba ihola lesithupha lingakatshayi ekuseni. Kuthi lantambama beqeda umsebenzi bayabe betshayelwa ngu-6 besendleleni bephindela emakhaya. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nomvuyo Nyathi uthi sebekhathele ngokuhamba ngenyawo.
Thina bakithi sikhathele eZimbabwe, kasisakwazi lokuthi siyenze koBulawayo. Usuke phumula ngenyawo uzobambe ethawuni. Alokho kunja sikaze sikubona. Sidla imbuya ngoluthi sibili. Hayi hayi hayi, sicela uPresident eke zame ukusicabangela sibili. Asoduka oluncane eZimbabwe.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Lydia Mafa uvumelane loManyathi.
Hayi, thina sesikhathele lapha koBulawayo nge-transport. Akusahambe kinyengi ngivuke kusendiquma ngenyawo libuya emsebenzini, abanye behamba ngenyawo. Kubuhlungu njani ukuthi uzafika emsebenzini mbe ngo-10 uye ngenyawo uphinde utshayise uzohamba ngenyawo? Imizimba yethu le isibuhlungu nje, akula transport, akula lutho. Sicela uhulumende akabone ubungcono, abisele imijova le ayikhiphayo ngoba lokho okunje asayisikubone. Ayibisele sibili ngoba uzubukwawo kala lutho, kala transport, akula fuel, akulani.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uBridget Mpofu uthi bayaswela izimota zokubathwala sebehamba ngenyawo.
Besifuna ukuya town emsebenzini, so siswele izimota zokugada. Imchovi yahlupha, lamabhasi akakho. Basitshela ukuthi akula fuel, so abantu bagcwele kathi semgwaqweni, abanye bahamba ngezinyawo. Akula zimota ukuthi beyenze njani. Sesikhathele ngalolu dubo lokuthi kuthiwa kuswelakala ama-fuel. Asisakwathi senze njani emsebenzini, kumele sihambe. Nxa sisuka e-town sisuka ngenyawo sisize emalokishini, wesikebe kukhatshana. Besicela lisize bakithi, uhulumende ayingenele kubantu.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kuyethusa ukuswela kwabantu imota zokuhambisa khona kule curfew.
Okwenzakalayo nge-transport kuyethusa ngoba uma kuyikuthi abantu kufuze ngo-6 bebesebephelile sibengasahambi kungalazi mota kanje, kuthi ukuthi lo hulumende uzabalimaza ngoba uhulumende lo uyatshaya irrespective of ukuthi yena uyabe behind ukuthi abantu behlule kuba sezindlini ngosikisi. So mbona ngazathi into ye-transport leyi le curfew kuzafaka abantu ezingozini ngoba kula transport abantu bayatshayisa ngo-3, ukuthi umuntu oya e-Cadre Park ngo-3 engahamba 3 hours ediniwe kunzima.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube uthe kulandela ukusilela kwezimota ezithwala abantu edolobheni, usekhulume labomthetho ukuthi bayekethise umthetho wokubopha labo abephula isinqumo sokungahambi ebusuku kusukela ngehola lesithupha kusiyafika ekuseni ngehola lesithupha njalo ngoba kulohlupho lwezimota zokuhamba edolobheni. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.